Hayi umntana uhamba kuhle sibili namhlanje bese senazi ulalo sibili. What about sending firstly in the morning or the two speeches by owayengumongameli weMozambique uMzamo Machisano noMinister wethu weJustice uKamnangagwa.
Yes, singathi-ke utheni uChisano emhlanganweni lo?
UChisano nje ubekhuthaza indaba ye-accountability leadership in the state of rule of law. Ubekhuthaza again ukuthi nxa ungumongameli kuyafika isikhathi besana nawe kusuke ukuthi hhayi lawe hhayi sokufuna ukuphumula kuneka lawa abanye isigodi ukuthi begijini kube siyaphambili lama-ideas amatsha and nxa uchiye ukubusa-ke kusho ukuthi hhayi awusakwanisi but kusho ukuthi nawe sufuna abanye ababuyayo lama-ideas amatsha ukuthi nawe uqhubeke phambili.
Ye, so uphinde wathini okunye nxa usakhumbula sibili?
Bekhuluma khonokho ukuthi ngasigayele lokubusa kubuswa abantu okusho ukuthi kufunakala kube ne-accountability ebantwini akusoze kube ngibubusa nje ukuthi uyazi ukugijinisa amandla but kufake inhlelo and ube accountable entweni zonke ozenzayo ukathi akawukhethileyo.
Ndinalikubone njani khonokho okukhulunywe nguChisano?
Hayi, siyakwamukela sibili ngoba ngasikhangelela umuntu sikhangelela umuntu njengoba kuchisano phela ngumuntu lana nxa ekhuluma lawo uyalalela nxa ukhangele i-fact record like ukuthi wayenzani eMozambique in 2007 ngakhumbula ukuthi owareceiva isayizi yemo Ibrahim ekhangelana lendaba ze-leadership and democracy wabonakala ukuthi ngumuntu lana ofisa indaba ezinjalo so ngumuntu okuthi nxa engavula umlomo lawe kumele ulalele into ekuthinte ukuthi abantu ama-leaders ethu wonke e-Africa kumele nawo bekhangele bekhophe naye kuye ukuthi bebayenza njani into ezenzelayo.